umlando wonke lo owenzakale kubosomabhizinisi unikela kuhulumende ngoba indaba yonke yaqala uhulumende aze yena ngokwakhe sithanda amawenze ukuthi sihiyeli isikhulisi okwakhwezela kubosomabhizinisi labo bakhuphule intengo emavinkilini abo lapho so umlando wonke lo owenzakalayo siwunikela kuhulumende ukuthi ngokuya ngokuya kuyamele uhulumende ncedise ekubhizikeni kwempahla okwenzakaleyo kubosomabhizinisi. Kusuke kwajamisa ukuthi abahlali basuke baba lobundwangundwangu bathatha impahla zabosomabhizinisi. But ihungahunga lelo elokuthi abomthetho ngikela ngingahlangana labo but angizwanga ngabami mathupha ukuthi sebesithi bona emavinkilini hhayi thathanini kodwa lingavulalami thathwe ngokuthula ngoba njengakhethelela kwesinye isikolo sibe sikhule sakwethethisi phose okwamahola amahlanu abantu bese bethapha ngela lona lelilodwa ipholisa elithuthayo so amahungahunga la angabe abeqiniso ukuthi ezomthetho egoqele izandla kusenzakala lo
amabhizinisi azaphangisa yini ukuthi agcwalise impahla zabo athengisele abantu
umumo usungani usingcono kwanamhla kusukela nje kwayizolo izolo njengabhodabhoda lalo kwamanye amakhomplekisi bekukhona amasosha akade sadini nangange ade hlukumeza abasakhulayo abesilisa ngalihamba likabili nje likathathu kodwa-ke sokungconywana ngoba namhlanje kengafika edolobheni kuvuliwe emashesha amakhulu anjengabotopisi namanye nje but kuthengiswa i-small store kumbe ne-back store abantu benze ubhende ikakhulu abantu badinga okuya ethinzini impuphu nxa uhulumende engangenelanga ncedisa kuso ngobhizinisi lawabonakaleyo ngibona ngani kuzathatha isikhathi sibili ukuthi bakwanise ukuthi babuye laphadeke khona ngoba umonakalo ube mkhulu sibili sikhangelele kulolu lethu lakobulawa abantu abakakhululeki labo osomabhizinisi ngendlela abavula ngayo mhlawumbe lokho belevalo lokuthi mhlawumbe kuyenzakala ngoba kayisiyo bhizinisi izwa abantu lokhu benalo uvalo lokuthi kungenzakala ngoba abanye bengithi ngibabuza bethi siyasambe sithele izithupha ithova ngawo ikhangele kayisuke imithova esiyejobe iyabalwa eqonda edolobheni so lokho kungakabi khululeki sibize ekuhambeni kwabantu edolobheni.